ngisola kakhulu ukuthi kube lelokhu zena ukuthi khona ukuthi abantu kuzabe lokho kuhlala kancane ukuthi kasimise impilei esenze lokhu kuhlala hlale futhi ivuselele yindaba bengavumelani ukuthi impilo kayiphele ngizwe ubuhlungu kakhulu ngibona iHamas bebulala umuntu omnyama kumbe kuthiwa ngweTanzania some people were saying to his student kumbe his student ngumuntu omnyama okanye ukuthi ngumAfrika ebulawa yiHamas ngendlela ebuhlungu umfana obetshova ibhasikili into ezinjengazone ziyana nxa belokhu behlala befuna ziqhubeke kuthe kasimeni kancane ngikubona kuyinto embi kakhulu elihlazo eyangisayo phela abantu laba abakulo umhlaba okuthiwa ngothuthukileyo siyasicaba ukuthi baphucukile kodwa indlela abayenza ngayo iyayangisa kakhulu yinto embi kakhulu okumele bayicine le
nxa inkulumo lezi zingaphumelela kuyabe kungayisikho kokuqala kodwa okuyabe sekungokwesibili kumiswa impi okwesikhatshana ubona ngani lokhu kuyaphathisana kumbe hatshi akusizi ikakhulu abantu makhaza abaseGaza laphana
ye vele into embi yikuthi into le yabantu makhaza kayibasizi isiza imibili yabona labo abayibabalwayo yilokho esithi ngama-ego abo babona babhizi bafuna ukuzwana amandla bazinkunzi kodwa abantu kakula nto abayitholayo njalo ungathi kukhona abakudingayo ukuthi banconywe ngakho ukuthi bayenelise ukumisa impi nxa kuyikuthi bayenelise ukumisa impi ngabe bayayimisa vele kawani ingabi lokhu iqhubeka siya phambili
impi le ukuqhubekela phambili kwayo ubona sengathi ayisoze ibangele olunye udubo ngokuya kwesikhathi olulakho okwenza ukuthi kube lokuvuka kwenye njalo impi
impi leyi ekwenzayo idala izilonda vele ezinzima kakhulu abantwana bona laba abalabazali ababulawayo abantu abalezihlobo ezibulawayo kuyinto enzima kakhulu kufana lathi nxa sicabanga ngendaba enjengegugurawundi over years and years kulokho kukuhlela izilonda ezinkulu kakhulu so angeke impileyo ke ibe lengasisiza ngakho kumbe engabasiza ngakho abantu abaseGaza iyachiya belimele kakhulu izihlobo zifile imindeni idilikile.